Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Sene mtwakazi ngolwesine mhla ka 15 kumpalakazi 2022 igama nguntunga milinko mo endabeni zethu lamhlanje umongameli wemelika umnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe liza kupha izwekazi leAfrika imali engange 55 billion US dollars yokuqhuba inhlelo zentuthuko. Ukusilela kwamandla kagesi eZimbabwe kubikwa sokufaka besifazana lamantombazana engozini yokudlwengulwa nxa bedinga inkuni zokubaza umlilo. Iqembu leMorocco lehlulekile ukungena kufinali yomncintiswano weWorld Cup. IFrance leArgentina yizo esezizanqikilana kuleli hlandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe liza kupha amazwe achiyeneyo aseAfrika amabhiliyoni angamashumi amahlanu lanhlanu amadola 55 billion US dollars kuminyaka emithathu elandelayo eqondane lokuqhuba inhlelo ezifana lokulwisana lendlala, ezempilakahle, ukuvimba ukukhudumala komkhathi lokunye okuchiyeneyo. UBiden uveze lokhu izolo emhlanganweni wakhe labakhokheli bamazwe e-Afrika oqale ngolwesibili owe-US Africa Summit. UBiden uthe ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzelana kuhle lezwekazi leAfrika. Wengeze wathi iMelika iza kupha njalo imali inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba inhlelo zokulondoloza amalungelo kaZulu, ukuvuselela amafektali, ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana lokunye. Uphinde wathi uzazama ngamandla wonke ukuba izwekazi leAfrika lingene kumanyano we-G20 ukuze kuthuthukiswe kuhle umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe kunengaza kwenzela eAfrika okugoqela ukulwisana lamalwe cacha kanye lemikhuhlane echiyeneyo. Uthe kulenhlanganiso eziningi lamankampani eMelika afisa ukudlelana lezwekazi leAfrika. Umongameli Biden wengeze wathi okwamanje kule mali engange 15 billion US dollars eyamankampani kanye lenhlanganiso ezichiyeneyo zeMelika ezifisa ukusebenza ndawonye lezikuzwekazi leAfrika.
The United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth and creating the best possible environment for sustained commercial engagement between Africa companies and American companies.
Sizimisele ukusekela wonke okuzathuthukisa izwekazi leAfrika okunjengokudlelana kwamakampani akwelemelika lakuzwekazi leAfrika. Siphakathi kwakho konke okumayelana lekusasa yezwekazi leAfrika. Esikwenze eminyakeni emibili edluleyo phansi kwenkokheli yakwelemelika kuqakatheke kakhulu ngoba kukhona okukhulu engizakwethulela uZulu. Ukuqala elemelika lizalobelana lezwekazi leAfrika isivumelwano esikhulu kakhulu esimayelana nokuthengiselana okuthiyeneyo. Lapho sikhuluma ngokuthengiselana okuzakwenza izwekazi leAfrika nelemelika adlelane kahle, lokhu kuzavula amathuba amaningi kakhulu. Lapho sikhuluma phela ngokuzabamba abantu abafika phose ibhiliyoni lengxenye 1.3 billion,
enshrining protection for workers both across Africa and in the United States.
Umongameli Joe Biden ekhuluma lapho emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit oqhutshelwa khona pha eWashington DC. Akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizatholani kumali ekhulunywe nguBiden. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
I-America ingathi ile challenge kakhulu ngeChina ukuthi iChina ibonakala ngathi yiyo esiphethe kakhulu umnotho weAfrica. So ama-leaders e-Africa amaningi aphosa ngathi asekhangela khona eChina kakhulu ukwedlula ngapha e-United States of America. Ungakhangela futhi okunye njengoba impi le e-Russia le-Ukraine. Yayingathi impi ezakuthi yangayanga iphele, kodwa ke ikhanya ngathi impi le kayisaphele. Njalo amazwe la iChina, iRussia, babe ngabantu abangathi abalandaba le-Afrika, angathi bayikhangela njengendawo nje lokhe isebunyameni.
Ubona ngazani-ke ele Melika lapha bamthombeni lizama ukwenzani?
Sokukhanya ngathi sebefuna ukuthi bathole ama-natural resources e-Afrika. Sebebona ukuthi igasi le ekade bemunya eRussia beyisa khona le-Europe ayisahambi kuhle. Sebebona ukuthi izinto ezinye eziningi azisahambi kuhle. Yiko-ke sebefuna ukuthi hhayi ngcono siqoqe amadoda la, omama labo baba laba ama-leaders e-Africa babuye lapha sibone ukuthi singabarobha njani, kumbe singakhuluma labo si-ofe sithi thina sizalinika lokhu, silinike lokhu, silinike lalokhuyana. Ngoba uBiden uzasebenzisa futhi lesi sikhathi ukuthi afuqe indaba yakhe le eye-global warming ukuze iprogramu yakhe iqhubekele phambili. Uzabasebenzisa futhi khonapho ukuthi athi global warming. Kodwa-ke bakhona abahlakaniphileyo laphana amajaha engengawezwe qhwitsha laphana e-Egypt okunjengo-president we-Namibia. Aso madoda aphonguvuma nje ukuthi sizaphiwa lokhu siphiwe lokhuyana ngoba ayisithi esipholutha umhlaba. Yikho-ke sizakuzwa khonapho, sizabe sikhangela ukuthi benza njani amadoda labomama la abe-Afrika. Kodwa mna mbona ngathi nje bazevalwa amehlo nje ukuze izinto ziqhubeke zisiya phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ithi ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sokufake abesifazana lamantombazana engozini enkulu yokudlwengulwa nxa bedinga inkuni zokubasa umlilo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sike sabhodabhoda elokitshini lasePhumula Old lasePhumula South, sesithole ukuthintwa ngezinye izakhamizi esisebenzelana lazo zisibonisa ukuthi zibona inganiso kule ngozi ekhona. Sihambile ke okwamalanga amabili, into esinanzeleleyo ukuthi omama namankazana kakhulu yibo ababonakala bengena amagusu besiyadinga inkuni zokubasa ngenxa yokuswelakala kukage etsi edolobheni lakobulawayo laseZimbabwe nje jikelele. Bacina besiba esimeni sokuthi banga-abhuzwa mbe badlwengulwe ngoba siyabona ukuthi sokugcwele amasela lokuganga ngokudlwengula kakhulu edolobheni laselizweni nje jikelele. Okwesibili njalo abantu babehamba omama namankazana bethwele amafoni okukwenza futhi njalo babe sesimeni sokugengbengwa bayahamba bebabili bebathathu. Lokhu sikubonela kokuyingozi, kuba lula ukuthi lihlaselwe likhona leganyeni kungela ndlela elingathola ngayo usizo.
Kuyini okungenziwa ngabazali? Kuyini okungenziwa nguhulumende?
Sikhuthaza obaba lamajaha ukuthi kakube yibo laba abangena ekuncediseni ukudinga inkuni, kabancedise omama lamantombazana labo bake bangena iganga, bangaba futhi yibo abancedisayo ukubaphelekezela labo ukuze ba-ofele i-protection engabe idingakala. inhlanganiso kahulumende yeZimbabwe Republic Police ngayizinanzelela indawo lezi abantu abadinga khona inkuni qale ukupatrola hlezi nxa ekhona ongahlaba umkhosi edinga usizo. Okunye njalo okungenzakala ukuthi izakhamizi ezihlalele ekucineni kwemizi kazihlale zile vigilance kumbe zihlale ziqaphele ukuthi nxa lapho zisiza umkhosi kumbe nxa lapho zibone okunye ezinganazi kuqedakali zenelise ukuthi zigijime zincedise lazo ofe usizo. Inokunye sikukhuthazayo ukuthi iBulawayo City Council ngoba siyakwazi ukuthi kugamule ukuthenza inkuni kakukho emthethweni kayifundisa amaranger abikhulume labo ukuthi bebakhuze njani abantu kwamanye amadorobho ngesikhathi amanzi shota lapha kade sokule 64 water ukuthi umuntu yathi lala lami ngikunika ibhakede lamanzi.
Impumela yokudingisisa kwenu le lizayisa ngaphi? Izaphathisa yini ukuqeda lolu hlupho kumbe ukuthumela imilayezo engasiza abantu?
Esikwenzayo ke ngalolu chwalingo esiluphumelalo yikuthi siya busy phakathi kokuthi siluphakeje kuhle sithumezele limbiko kubona labo esibakhangeleleyo abakhangele izakhamizi abasikhothelayo njengekhansili, njalo futhi sikhulumisana labo emsakazo njengoba sikhuluma nje lawe ukuthi lani likusakaze sifundise abantu sipha abantu amacebo lolwazi ukuze sizivikele sonke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yamaThebeleland Institute for Human Rights ubexoxa lo sithanekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uthi uphakathi kwemizamo yokulungisisa uhlupho lwamagetsi lolu okuyimizamo egoqela ukuvuselela izitishi zawo eCariba laseWange kanye lokuvumela amankampani azimeleyo ukuthi angene kulumsebenzi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi amalunga alo ayisithupha ake abika ejele leKhami koBulawayo azosuswa ahanjiswa eChikurubi Maximum Prison eHarare ngoNcwabakazi, asesusiwe njalo ahanjiswa eHarare Prison. Lithi njalo abesifazana ababili labo abasuswe esikhathi sinye emlondolozi behanjiswa eChikurubi bona balokhe begcinwe kulelo jele. Amalunga ebandla leli ayisishiyangalolunye kalolunye 9 etheswa izigwebo zokupika okweminyaka phose emithathu ngalinye ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla uDlakela. Sixoxe lo mkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Saka 14 December besicele amalunga ethu amanye ahlala koBulawayo ukuthi ahambe ayesibonela. Amalunga ethu atransferwa eChikurubi mhla ka 28 August 2022 besuswa eKami Prison laseMlondolozi. Bathe befika ke khona ngale eChikurubi nje bathola ukuthi obaba abayisithupha abaguqela uWelcome Moyo, uMongameli Mlotshwa, uLiveson Ncube, uThinosi Inkomo, uAkim Ndebele lo Mongameli Cukuthwayo sebesusiwe khona ngale eChikurubi basiwa eHarare Central Prison. Kwathi ke umama uSibongile Latifa Banda lo Busimoyo basele khona ngale eChikurubi.
Liphiwe sizathu bani sokubana sebesuswa njalo eChikurubi sebesiya eHarare Prison?
Esesukuzwile ukuthi eChikurubi laba bayisithupha babefakwe ku-D-class confinement okuyiseli egcinwa abantu labano kuthiwa ngabamacala aphezulu kumbe ngabantu abacatshangela ukuthi ba-dangerous. So ke namhlanje njengoba sikhuluma kanje basusiwe eChikurubi basiwa khona ngale Harare Central Prison esizwa kuthiwa sebefike ngale bafakwa ku-C-class kusitsho ukuthi lijele kumbe yiseli engani inganeno kwaleyo eseChikurubi eka-D-class. Kodwa konke lokhu kusenzakala asilasizathu njalo kasikuzwisisi ukuthi khona bakwenza ngaliphi ngoba okuqala vele ukuthi kususwa kwabo ngokobulawayo kumbe ngithe kami mhla ka 28 August thina sakubona kuyinto eyayi unprocedural njalo e unlawful njalo futhi e unconstitutional sinanzelela ukuthi izibotshwa zilamalungelo okuba seduzani ngezimuli zabo lesihlobo zabo labangani babo ukuthi loba ngasiphi isikhathi bengafuna ukuyafinyelela bebabone bebathole kodwa sananzelela ukuthi ukuba sakhona le chikurupi namhlanje sebezibe seHarare prison kwakuyikuba khawulisa kanti lokukhawulisa ibandla lethu lemthwakazi Republic Party ukuthi bathwale nzima ngoba esasikuthola imbiko ivela khona ngale chikurupi ukuthi bayalamba ukudla kakukho ama conditions angkhona wonke asoma conditions angagcina abantu ejele.
Njengebandla lina umbono wenu uthini nxa libona amalunga enu elokhe suswa lapha hanjiswe ngala suswe laphayana hanjiswe ngale likubona kusithini?
Ukuba susa kwabo futhi namhlanje bebasa eHarare prison kulokwenza lokuba intimidator lokubethusela lokwethusela futhi njalo thina njengebandla lemthwakazi Republic Party labantu bakomthwakazi bonke ukuthi nxa uzazama ukuchallenge uhulumendelwana ubusucabanga ukuthi uzathatha ubotsho uyevalele eHarare okuyindawo engaso yakho khona kuthi ukuthi abantu bazocabanga kabili ukuthi ay into yepolitiki leyi ngasiyekeleni zasishiya emanyaleni.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe ilakho ukulahlekelwa ngababalisi abanengi kulandela ukunxuswa kwabo iBhilithani ukuthi bazisebenza kulelo liswe. IZim Live yona ithi izigulane esibhedlela seyingutsheni koBulawayo zibhekane lendlala emangalisayo ngemva kokuba isibhedlela lesi siveze ukuthi asisela mali yokuthenga ukudla.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Eh Studio 7, Studio 7 salubana linjani ngapho hatina siyaphila ngapha ngutsona mlona. Eh manje amakudaba lwamlulapha ukuthi iziphatha amandla noma abaphathi intambo baseZimbabwe ama ministers nama commanders maye sefakelwa amasola noma isolar system. Kusho ukuthi khona thina singabantu noma ama citizens noma uZulu. We are on our own. So undoda zibonele ke manje abazi kuba nayo intshunkuntshu yokuthi belungise udaba lukagesi ngoba nakho phela bona uyabunga bahlukumeze. Leni solution is a long term solution kubona. It's not a short term solution ukuthi maybe bazothi yanga yanga belungisele abantu. Cha lapha kusho ukuthi kuyakhuphukela singabantu. Kwamele sizimisele ukuthi sizikhulule thina singabantu ngoba nakho ubona sebezikhululile kule nkinga kagetsi. Sekumele nathi singama citizens sibone ukuthi sizikhulula kanjani ngokushintsha indlela okubuswa ngayo noma uhulumeni. Kungena uhulumeni ozasicabangela thina, hayi ozobedonisela ingubo ekhanda lakhe. Siyabonga Studio 7, umsakazi wabantu nabasakazi bakaZulu, siyabonga kuleyo ndawo.
Ngibingelele lapho umthakazi omuhle olibingelelayo ngumothika indlovu kulese kutshana. Ngithi into engicela kakhulu ebantwini bakithi, I think liyabona likhangela ukuthi leli bandla libusayo leZANU-PF. Le system yabo abayisebenzisayo ikakhulu ngizaqina ngokuthi i-shonalizing system abayisebenzisayo kwelakithi lamathelelenki. Abantu bakithi bavusa amakhanda babone ukuthi kade uvele bona inyathelo okufuze belithathe yiliphi. Linyathelo okufuze belithathe futhi linyathela lokuthi bazimele bodwa basisebenzisele babantu bakomthwakazi. Lokho kwakuzanga sitshantsha sifihle umphini ngoba liqiniso elikhona osokufuze kwenzakale. Siyayibona iZANU-PF ukuthi ize emathebeleni izothatha ukudla kumbe izothatha imali izokholektha kusebenza nzima kwabantu bakithi. So bantu bakithi asivukeni emaqandeni sibe nomphakazi obambeni. Ngibonge lapha.
Studio 7 abalaleli labasakazi bonke abahle kangaka. Awu siyalibingelela lonke silifisela ukuthi ngakuthiwa ku 25 December ngalithola lingabaphilayo. Lokho isibaleli izindaba zethu ezinhle kangaka. Ngingathumela umlayezo wami kawuphendula awuzange ubalwe emoyeni. Lokho insizwe ubuhlungu ngabantwana labana abale 9 years, 8 years. Abamithiswa abantu abadala ngaye ngafaka umlezo wami nje laphana ngangicela into engizowabala ngangithe mina uhulumende ngani uyathena abantu la ngani bayathenwa laphana abantu labani ngani bayathenwa kumbe ngaye ngafuna ukubathena sesabicala ebanikeza umphakathi ethi umphakathi yenzana intando yenu ngalabo abantu labo into leZimbabwe siqhelile le uzathola umuntu omdala ulala lomalukazana umuntu omdala ulala lomzukulu umuntu omdala ulala lomntanakhe namhlanje balala labantu labama 8 years kodwa kuthulisekile ukuthi ezwi no uhulumende lo wesilayelo kasuye wabantu lo kasuye uhulumende wabantu ngani uhulumende wabantu befana ithatha inyathelo eliza kwesabisa abantu bonke ngalaba abantu abenza linto le ngiyabonga kakhulu ukuthi ngawuthi ngabalwa lo ejo yami la ngiyayicelela ukuthi balwe loba ngikhulume kubi ngicela ibalwe
ndiseve ninjani lonke khonapho mthembo othembayo lo nkomo bakithi nabo bonke abalaleli likhuluma naye uchovi ngolovana lapha ebedbishi sibanga so ngithi mina hayi zihlobo lonke maZimbabwe ake sihlanganeni sonke sivote siyinto eyi-one sisusa umuntu ngoba ungamacembu cembu nyana lokhu bakithi asingeke siyenze lokhu sizahlutshwa izano nje size siguge sife salwa empini kasilalutho sabuya njalo singaphethe lutho nje nakathe sasinali next bale kube sidlela ngale phezulu sesesigugile sikhwehlela size sibambelele esigodweni kunzima awu bantu ake sizameni zinkokheli zonke zamabandla encane namancane lawa opposition sikhipheni laba bantu mani ngiyabonga mani
Studio 7 litshona njani badala hayi nasitshone kahle sibili hayi okhuluma ngosibanda kwalebutswana zathanda ukukhuthaza abantu baseZimbabwe ukuthi kasikhuthalaneni sibe lihlobo labangane labazali siyebhalisa ukuvota ngoba liyabona ukuthi elizweni lethu sifana labantu abazintandane abangelabazali solelani elizwe lethu leZimbabwe kufana asila president liyabona impilo esiyiphila ukuthi sidonsa nzima ukubana nxa uzewuthola ukuthi udle kuthi uyephila nzima kwamanye amazwe ngoko utholileyo uthumela izihlobo labazali ekhaya ngoba liyabona ukuthi impilo esiyiphilayo sifana labantu labantwana baka-Israyeli abahlala eGibhithe okweminyaka eminingi kakhulu o-40 years besezandleni zikafaro bethwele nzima yiwo umbuso esilawo keZimbabwe laphana sisezandleni zikafaro so ukuze siphume ezandleni zikafaro asikhuthalene nini siyebhalisa ukuvota ukuze sikwane singaphandle kwalokho mase singasabhalisanga ukuvota esiza kubona phambi kwalokho kuzaba buhlungu kakhulu ngoba lalapho esikhona esiphila sikhona emazweni bazasithwalisa nzima futhi so ngani sikuthandile ukuthi sibe ebunzimeni lokade sikiwo so into ekhona abantu basame siyebhalisa ukuvota nami ngiyalikhuthaza sengabhalisa manje ngilikhuthaza kanje sengabhalisa ngoba lami kuyandihlupha ngezobuhlungu loba ngiphila ngikuleli lizwe engiphila ngilo kule Botswana angikho angijabuli akumnandi ukuphilisa elizwe leni ngekho elingasilakho kumnandi ukuphilisa ezweni lakho sasiyene kubhalisa ukuvota sonke nini abangaphandle kwelizwe labaphakathi kwelizwe samen siyebhalisa ukuvota sivota uze kuthiwe lobungcono elizweni lethu
labo bekungabalaleli we-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawo mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iReuters ivika ukuba umholi wenhlanganiso yeWorld Health Organization, uMnumzana Tedros Ghebreyesus, uthi umalumakhe ubulawe ngamabutho akwele Eritrea alwisana labantu beTigray kwele Ethiopia encedisa uhulumende wakulelo lizwe. I-AP yona ithi izulu elinengolaka eMelika esabelweni seLouisiana libulale abantu ababili. Kwenze midlalo, iqembu le Morocco seliphumile kumdlalo we World Cup ngemva kokunqotshwa iFrance izolo nge-2-0. Lokhu kusho ukuthi iFrance okuyiyo ephethe inkezo kwamanje isizanqikilana le-Argentina kufinal ezadlalwa ngesonto. Ukwehluleka kweMorocco ukungena kufinal kwephule inhliziyo zabalandeli benguqu abaningi e-Afrika. Leli qembu selizadlala leCroatia ngomgqibelo kudingwa iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Kodwa iningi selimelele ifinali ngesonto ukuze kubonakale ukuthi iFrance iyaqhubeka iphethe linkezo na kumbe iyemukwa iArgentina. Sixoxelo landela lemidlalo uTim Murinkai.
Hayi, sibone ibhola elimnandi. Anzaki ngithabe nge-Afrika kanjalo for a very, very long time. Into kade sikhala sonke sisithi amaqembu e-Afrika lonke ubemele atshengise ukuthi lathi sesifikile in terms of italenta. IMorocco ifake imap ye-Afrika phezulu ukuthi hayi, i-technically areas yizo kuphela esezisele ukuthi layo inkezo ye-World Cup iwe e-Africa. IMorocco vele is one of the powerful horses in Africa, but is not the best. Siyakwazi ukuthi abo Senegal, Cameroon, Egypt, le Ghana yibo kade sithembile ukuthi yibo abazaqala ukuletha inkezo ye-World Cup. But ngithabile ukuthi kade kulomsindo wokuthi abantu abamnyama lama-Arabhu sichiyene, but sibone ngantho kade sokulokuzwisisana ukuthi sonke esivela e-Africa singama-Africans. Noma bona abantu be-Morocco kade sebekhuluma besithi hhayi, thina sisoma-Arabhu sivela e-Africa. So hayi, lokhu kube kubehle kakhulu. Sibone iMorocco idominata umdlalo lowo, ama most valuable player or abadlale udlula iFrance yonke iMorocco. So hayi, bayenzile amajita, hayi abaqhubekele ngomsebenzi.
Ifinali siyabona lapha kucelele France oKylian Mbappe bayifuna kubi, bafuna ukuqhubeka beyiphethe inkezo yeWorld Cup. Kanti kucelele Argentina uMessi laye uyifunile ngoba uthi ile kungaba iWorld Cup yakhe yokugcina. Ubona izala nkomoni khonapho, yiliphi iqembu ubona liphakamisa linkezo?
Hayi, mina ngigijima le-Argentina ngoba ngibona ngathiwa abantu be-France bayathaba ma i-France iwina isebenzisa abantu abamnyama, but ma idliwa abantu abamnyama yibo abayidlisayo. So sizabona ibhola elichazayo ngoba uMessi laye uthe yikho ukugcina ukudlalela i-national team ye-Argentina, and yiyo inkezo yodwa angakayitholi yena uMessi. So hayi, zindala zombili, asazi ukuthi uzadlala nkomoni, but mina ngiyabe ngisupporta i-Argentina.
Ngempela ziyabe zindala zombili-ke lapho. UTim Murinkai ngomunye wabalandela imidlalo ye-FIFA World Cup. Sizabona-ke ngesonto ukubana iyozala nkomoni phakathi kwe-Argentina leFrance. Kucelele Argentina siyazi uMessi uyikhangele ngamehlo abomvu, kanti oKylian Mbappe labo kuFrance bathi cha, ayindawo linkezo. Kwanele mthwaka zomuhle, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Na mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngesikhathi sinye. ngo-half past 6 olivalelisa yongenjabulo ngisitili tshone kuhle yimi untungamilinkomo nkololokwana wamatukanduna gomba lume.